igama ngumnumzana kudakwashe Munsaga onguye ongushado member of parliament owezanu PF ebinga north lawa ama state box abanye bengafuna ukuwa thatha bethi ngama decoder akwanisa ukuthi umuntu ebone iZTV yakhe kakuhle ungela even lamashawazi ayancedisa sibili indawo ebinga ngesingisi bathi it's a welcome gesture ngoba nje isikhathi sonke bekuhlupha ukubamba i-transmission television le-radio ebinga yazama i-transmedia yona ebona ukukhankaswa phansi kwe-ministry ye-information and broadcasting services ukufaka ama-airwaves awe-radio kodwa hatshi awe-TV kube kusehlula into sibile emangalisayo into sibile kade siyikhangelele abantu bebhinga sikhangelele ubani abantu labo sebezabona iZBC abantu sebezalalela ama-ZBC broadcasting radio stations isikhathi sonke lesi abantu bebelalela istudio 7 ikakhulu ngoba yiyo yodwa kade ibamba endaweni zonke ezebhinga kwezinye indawo yebo ngokubamba i-FM kodwa ibihlupha sibili okumangalisayo so kathesi abantu bedinga balaleka kakhulu i-Studio 7 lokho kwenzakaleyo sekuzenza ukuthi labo bebe lokhetho ukubana bafuna ukulalela iphi i-radio le-TV station
kwenziwa kuhle lokhu yini kumbe sokukhankaselwa ukhetho
le iprogram enhle okumangalisayo singeke sithi iyenzelwe ama-election ngoba iprogram ebamba abantu abatshiyeneyo ebhinga abantu be-TCC abezanu PF ayikhethi iprogram yokunceda abantu bebhinga njalo ayiqalanga namhlanje ibisilesikhathi uhulumende eyiqalisile wanika abanye ukuthi bezame ukubona ukuthi asebenza yini ama-state box abo okwakhathesi yikho nje uminister wethu minister of information and publicity uMamuseni Kamundi Mtanga eseyilontshile ukuthi hhayi iministry sizafaka ebe maningi ama-state box ebezamile babona ukuthi hhayi ayasebenza so lokhu ngike sithi ngokwenzela ukhetho hhayi ama-programs kahulumende ayenza sikhathi sonke abe evele ekhona bebelontsha njalo i-radio station ethiwa Sumbuka FM.